So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 28 kumabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso wezamabhizimusi owe-ZITF uvulwe okusemthethweni lamhlanje ngumongameli weleNamibia, yena okhuthaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe leZimbabwe.
Ya, ithina njengebandla singabona ukuthi amakhansileti kawathembekanga sandise visa lati sandise ukuthi sibaxoxe ngoba ubufakazi obukhona ngudeputy mayor wethu eHarare uMbanga lapho sabona kontike tembe isamkipa.
Ibandla leMDCT lisola umphathi ntambo bona ngokuthuthukiswa kwezabelo ngokuxoxa amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni yeLeonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare namhla bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala egcekeni ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ehlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iFreedom House ithi uhulumende weZimbabwe uqhubeka ehlukuluza intathelizindaba ezenqabela ukusebenza zikhululekile. Inhlanganiso le yethule amazwi lanamhla embikweni wayo oqondane lelanga lentathelizindaba elePress Freedom Day ngeviki ezayo. Umqondisi wenhlanganiso le unkosikazi Jennifer Dunham uthi lanxa kunjalo izwekazi le-Afrika lingcono kakhulu kundaba zokuhlukuluzwa kwentathelizindaba nxa kuqathaniswa lamazwe ase-Asia Pacific. La ngamazwi acizelelwe ngumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso emela intathelizindaba iZimbabwe Union of Journalists.
Akula okuningi okumangalisayo esingathi sokuguqukile lokho kufana nje phosephose singathi lokho kusiba nzima ngoba ngananzelela unyanga esanda kwedlula sibone kubotshwa intathelizindaba eziningi zivalelwe estokisini zibotshelwa ukuthi beziqhuba imisebenzi yazo amapholisa kade qhubeke lokho ebabopha sacina sesicela ukuthi sibe lo mhlangano lomkhulu wamapholisa uthi uri wabe sithi sihlangane lo lalobona ngokudlelwana phakathi kwamapholisa labantu sifuna assistant commissioner Charity Charamba saba lo mhlangano sacise sithi lathi sesikhala ukuthi kanti sokuhamba njani sokutheni singasebenza njani ukuze intathelizindaba zingabotshwa kwaba lokuhle nje okwaphumayo khonapho kodwa asikho ukuthi kwaba ngcono ngoba kuviki esanda kwedlula ikhona ezinintathelo ezike zabizwa ngamapholisa e-Central bebuzwa okungaqondakaliyo ukuthi intathelo zindaba zisebenza kanjani. Ngakho-ke sithi isifiso sethu ngesokuthi kungabi le ntathelo ezibotshwayo uma ziqhuba imisebenzi yazo.
Udaba lokuguqulwa kwemithetho efana lephosa le-IPA elihlezi likhuthaza uhulumende ukubana ayiguqule ludaba elisakhuluma ngalo na libona ngani lokhu kuza kwenzakala ngolunye usuku?
Udaba lolu alusiphathi kakuhle kakhulu ngoba lokhu sakhangelela ukuthi ugatsha lwe-Ministry of Information ukuthi lulethe iprogramu yokuthi nxa sikhangela phambili bazaguqula njani imithetho yona le ayipha leposa ukuze ihambelane le-constitution ngoba ezinye iy'ngatsha sezahambisa uluhlu lokuthi zizaguqula njani imithetho yazo kuze ihambelane le constitution entsha. Lokho akukwenzakali kugatsha lwe information.
Umnumzana Foster Dongozi ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Abagogekileyo abaxotshwe endaweni ye-Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust eHarare lamhlanje bafikise insuku eziyisishiyagalombili behlala phandle egcekeni nje ngesikhathi kugodola njalo lezulu lisina. Abantu laba abalitshumi lasikhombisa bathi abala lapho abangaya khona njalo kabala mali yokuziphilisa le mpahla yabo iqhubeka isonakala ngenxa yokunethwa lizulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Iziphathamandla ezibangele ukuxotshwa kwabo zithi zazi abayisithupha kuphela kodwa bona belitshumi lasikhombisa. Laba bantu bathi impi yokubasusa kule ndawo yasukela ekubhubheni kukamayisungula umnumzana Anton Alvin ngomnyaka 1985. Umuyu Alvin owaye lobugoga laye wakubona umqo wawuthi asize abanjengaye wasungula lindawo eHarare. I-Leonard Cheshire yayitholiswa usizo olwehlukeneyo kwabagogekileyo okubalisa olwempahla, ukudla lemali okwakuvela kwabasizayo kuleli lakwamanye amazwe. Abaxotshiwe laba bathi lindawo ngumuzi owanikezwa kwabe Leonard Cheshire Zimbabwe kungela mbadalo. Bathi laba bantu asebehawukela lindawo befuna ukuvuna lapho bengalimanga khona. Omunye walaba bantu abaxotshelwe phandle kulindawo ngumnumzana Thomas Mchadenyika owaqala ukuhlala kiyo ngomnyaka 2010. Kesizwe imbono yakhe.
Umthetho uthi nda walomdala awulesikhathi ukuthi uyiresident uyahlala ngesikhathi singakanani, but ama trustees ngabesikhathi ukuthi ibona bayahlala i 5 years kuphela nxa sekuqala 5 years bakumile bahambe abashiye umsebenzi.
Abogatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi lendlala kahle kaZulu beke bazama ukuthi abantu laba bayehlala okwesikhatshana endaweni yeRuwa Rehabilitation Center kodwa abakwemukelanga lokho. Umchadenyika ulandisa phezu kwesizathu sokwala kwabo kuyahlaliswa kuleyo ndawo okwesikhatshana.
Isizathu sakhona ukuthi kwakungele blueprint plan ukuthi bathi bona sihambe eRuwa, after iRuwa sizeyangaphi, ngoba siyawazi ukuthi iRuwa isikolo, is vocational training center.
Uthi uZulu kalazi iqiniso lokwenzakala kulindawo.
Abantu ukubuya lapha phela ukuya khona ukufuna ukubaleka eqinisweni kuphela. Abantu babuya lapha la valetwa nge-constitution. Constitution is a place to share.
Umnumzana Wanda Mukanganise ogogekileyo laye ubehlala kulumuzi utshengise ukukhathazeka ngesimo akiso.
Mumba mathe momo mtaito basirwa kuti zvinhu zvitofambe. Titodzirwa pane vanhu vaiti basira nyange mukakura titirare kwacho kutidzirwe apa taamuroad.
Lucuku oluqondiswe kibo asebexotshelwe ezitaladeni ngendlela engelazwelo khona elizweni iningi labantu lizithi ngamaKristu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zalendawo yehlule ngoba incingo zabo bezingaphendulwa kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla le-MDCT namhla lisole kakhulu umphathi ntambo obona ngokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngokuxotsha amakhansila edolobho leChitungwiza esithi enza imisebenzi yobuhuquluzi i-corruption. UKasukwere umise umsebenzi wonke amakhansila ebandla le-MDCT angamachumi amabili lanhlanu izolo agoqela umeya umnumzana Philip Mutoti wakhetha ikomishini elabantu abathathu ezaquba umsebenzi wedolobho loludaba lusacwayisiswa. Ibandla le-MDCT lithi uKasukwere ukhethe umngane wakhe ukuthi akhokhele ikomishini le. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo Uthi okwenziwe ngumnumzana kaSukuwere indlela yebandla yokuhlukuluza yezanu-PF yokuhlukuluza amalunga e-MDCT ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Lokhu okwenziwe nguKasukwere thina njengebandla le-MDC akusiphathi kuhle ngoba nxa yena ikhuluma ngokuthi abantu kabethembeki, oqakathekileyo ukuthi aphume lobufakazi obutshengisela khonoku, ngoba thina njengebandla abantu abangathembekiyo kasivumelani labo, kumele bahambe. Kodwa lokhu akwenzileyo kukhanya kukhombisa belungiselela ukhetho luka-2018, ngoba sonke siyazi ukuthi iChidungiza ibambane lendawo zamaphandleni oseke kusiyaphambili le. So sebedinga indlela zokuthenga abantu abakhalenele iChidungiza ukwenzela ukuthi babavotele kukhetho. Anti sonke siyazi ukuthi umsebenzi kaKasukwere ngokuhamba inika abantu umhlabathi, lanxa umhlabathi wangkhona ungasomhlabathi wokakha izindlu, bathi uma sebewinile ukhetho babe yibo futhi abantu besiyadiliza lezo zindlu ngoba bakufunayo sebekutholile.
Kodwa lani njengebandla lalithi nxa libone ukubana amakhansila enu kethembekanga lithathe amanyathelo aqinileyo na?
Ya, yeah, thina njengebandla singabona amakhansila ethu kawathembekanga, sandise lathi sandise ukuthi sibaxotshe ngoba ubufakazi obukhona ngudeputy mayor wethu weHarare uMbanga lapho esabona khona ukuthembekisa amkhipha. So nxa kulobufakazi bokuthi lawo ma-councillors aqotshiweyo abengethembeki, njengebandla le-MDC lathi sizacwayisisa siphume lobufakazi. Ubufakazi bungakhombisa khonokho kabungenalo ukuthi singalwenza, kodwa ubufakazi uma bukhombisa ukuthi bathembekile yikubahlukuluza, sizazama ukuthatha amanyethelo ukuthi sihambeni emakhothi siyebona ukuthi sixukaxukana njani ukwenzela ukuthi ama-councillors zomsebenzi abawukhethelwa ngawo nguZulu.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombukiso wezamabhizimusi oyiZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli wele Namibia umnumzana Hage Heinhop ngesikhathi umumo welizwe umimanxele. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wesonto yeRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis uqale uhambo lwakhe lwamalanga amabili lokwethekelela kwele Egypt ukuyakhuthaza ukumanyana phakathi kwabokholo lwesiMuslim labesiKristu kulandela ukubhonjwa kwethempeli lesiKristu kumalanga edluleyo kwafa amakholo angamachumi amane lanhlanu. Unobhala obona ngobudlelwano belizwe leMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethule amazwe akhe akuqala edalele United Nations kuhlangothi lwezomvikela esazisa ngengozi engadalwa lilizwe leNorth Korea kuhlelo lokulungisa izikhali zembubhiso ezenuclear, esithi iUnited Nations kumele ihlasele lelo lizwe lingakahlaseli amanye amazwe. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yesigaba se-Premier Soccer League ingena kuviki lesithupha kulimpela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe ophakathi kweqembu le-Highlanders lelengezi e-Platinum Stars ngesonto. Kuvika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kule midlalo emibili njalo le ngegoqela ozakuba phakathi kweqembu leBulawayo City lele Triangle yenkundleni eBarber Fields kanye lozakuba phakathi kwentshantshu zanyakenye iqembu leCape United leqembu leChapungu ozaqhutshelwa enkundleni eNational Sports Stadium esigodlweni. Imidlalo izaqhubekela phambili ngesonto lapho iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu kodwa elidlala kuhle kakhulu eleyadaya elizamukela khona iqembu leDynamo senkundleni yeMorris Depot. Kuthi enkundleni yemandaba yesedolobheni lezishabane iqembu lezishabane mine lizemukela iqembu leCholocho. Iqembu leWange lizadibana leliqembu leChickenini enkundleni yeColliery khona le emalahleni kuthi iqembu leHighlanders lizenqikelana leliqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeBarber Fields. Ngomvulo kumele kube nemidlalo emibili lapho iqembu leHarare City elizemukelayo leZPC Kariba enkundleni yeMorris Depot. Kuthi koBulawayo iqembu leHawumine leqembu leWand Rovers azadibana enkundleni yeLuveve Stadium. Ngolwesibili iqembu leBlack Rhinos lizadlala leFC Platinum enkundleni yeMorris Depot. Inkundla yeMorris Depot isetshenziswa ngoba inkundla yeNational Sports Stadium izavalwa ngemva komdlalo wakusasa sekulungiselelwa ukuba isetshenziswa ngabebandla leChrist Ministries elikaPastor Chris mhlazi isikhombisa kunyanga kaNkwenkwezi. Lesi sehlakalo sidale ukuba benhlanganiswe yiSuper Sport obekumele bebonise kumabona kude imidlalo yakulimpela viki ezadlalelwa esigodlweni bengasabuyi njalo sitshayisa inhlanganiso yePSL ngekhanda ngoba inkundla yeRuvaro isalungiswa ukuthi eGwanzura kayilungelanga ukudlalelwa. Imele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje abaculi abaningi abasakhulayo abavela edolobheni lakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abancindezeli bomculo ama-promoters elizweni lonke jikelele babona ngani abaculi abavela phetsheya bangcono kakhulu kulabaculi beZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo POY ongumculi njalo engupromoter womculo koBulawayo ukuze sizwe okuningi.
Yabe khona ngikuthi as long as ama promoters bethola ama South African artists ephuma kwabo channel o abo Trace abo MTV base lapho thina ama Zimbabwean artists esingaphumi khona ikho kule nkinga yangkhona.
Hayi mfanakithi, kumele uchase kahle abo channel o bayingena ngapi kulobudlelwano olukhona phakathi kwama promoters labaculi eZimbabwe?
Inkinga leyo vele ukuthi ama promoters angeke khiphe imali yabo kumbe 25,000 benike ama local artists singaphumi ku channel o.
Abaculi abadabukela koBulawayo linganikezwa ithuba lokubonakala kumabona kude. Ungathi lokhu kuzaphakamisa amathuba enu okubhekwa ngathi libalulekile ngendlela edlula abaculi abadabukela pheshe emphakathini elizweni lethu na?
We as ama local artists are global live. If we have the same opportunity to have a video to now, if I were global channel or if I were my DSTV channel, we would also have the same crowd pulling capacity in Jabu KO and other South African artists.
Mina lawe sike sayenza ingxoxo khona wathi bakhona abaculi abaningi abadabukele eZimbabwe abangcono kwezokucula ukudlula laba abadabuka phesheya. Awungitshele ke mnumzane, kuyini okwenza ukuthi abaculi abadabukela phesheya badumeke emphakathini kwethu?
Baduma ngoba baphuma kuma channels awe DSTV abukelwa ngawonke umuntu ngoba music is consumed ngomuntu ukuthi eyabe ibona ngayo. Yakuya kule media outlet ukuthi umuntu yakwazi ukuyithola imusic yona leyana. Mina ngayenza imusic yami and I keep it in my bedroom. Akuna muntu ozalalela imusic yona leyana. Kuyafana nokwenzakala kuma-local artists kathesi.
Ngombono wakho, kuyini okumele kwenzeke ukuze ubudlelwano lolu olukhona phakathi kwabapromoter labaculi baseZimbabwe utshintshe?
Mina into engiyibona efanele iyenzakala ikuthi ama-media outlets ayeli ukuvalela abanye phandle.
POY ngomculi njalo ungupromoter obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Lokhe sikuhlelo Woza Friday uBenedict Nhlapho silethela amaqembu amabili omculo kamasikandi. Insizwa etabuka eZimbabwe uMbonisi Mgandla lensizwa yakwele South Africa uMengameli Shelembe. Injongo ikutshengisa intuthuko esiyenziwe ngabaculi beZimbabwe kumdumo kamasikandi lo odabuka kwaZulu.
Yeah. Ngensizwa Zimbabwe umbonisi Mkandla othotshulwe yingwe ngo-1992 eSolus Mission enyakatho yakwele Mandebeleni. Lege insizwa kwele South Africa uMengameli Shelembe odabuka engwegweni eNkandla kwaZulu. Kunengike ongangeke wehlukanise ngalo umculo kaMasikhandi. Loba manje uchawa zinsizwa zamazwe amabili ehlukeneyo. Yena-ke uMasikhandi umdumo odabuka kwaZulu wasungulwa zinsizwa ezazitshayela iziginci ekweluseni enhambweni loba zizilibazisa. Lo mdumo wasala kwaZulu ngesikhathi umzilikazi esiya kwakha umbuso wakhe eZimbabwe kugwendo aluqala ngo-1822. Kodwa kuma kwesimo eZimbabwe sekwenze izizukulwane zombuso kwamzilikazi zibuyele kwele South Africa esezifike khona zakhombisa italente elikhulu kumdumo kaMasikhandi. Umbonisi uthi zikaMasikhandi ukhule lazo kwade sisegoli ngo-2014 wacindezela idlakade lakhe lakuqala elithi Ngikhethelwe Wena lalandelwa nguSiminoff.
Ezomculo ngaziqala ngisasemncane ngoba ngathi ngizalwa ngathola umkhulu wami evele ecula yena lo Masikhandi engudlalayo edlala vele lesiginci njengoba ngidlala. Ngase ngithi mina angeke ngize ngife ngingazange ngalenza iphupho likamkhulu wami. So yilento yangenza ngakhetha ukudlala uMasikhandi ngoba umkhulu bedlala uMasikhandi.
Ngakwelincele uMengameli laye uthi yinto azelwelayo.
Engifisa ukukwenza ngalomculo njengoba ngenza lomculo lo. Ukuthi ngakhe isizwe sabantu abamnyama sibe imbumba noma ngabe uqhamuke eZimbabwe noma ngabe uqhamuka kuphi kodwa uzizwe unethezekile. Ingoma ngiyayibhalela ke vela kukho la ngiyithathe khona. Kuyenzeka ngibhale mangabe ngibona into ethile engithintayo kabi.
Nxa olalelisisa kahle umculo wamaqembu la amabili indlela okuqhotshwa ngayo iziginci lale okuhlatshelwa ngayo ziyahambelana. UMengameli uqakisa ubuntshantsho bokuqumbaqumba isiginci lezwi lakhe elibutheleza. Kanti-ke umbonisi uqakisa kakhulu umlayezo osemazweni engoma zakhe. Sokule nqwaba yabaculi beZimbabwe kwele South Africa asebengena emculweni kaMasikhandi, kanti abanye babo sebedume kakhulu kugoqela uzinja ziyamluma abafana bakamzilikazi labanye. Bobabili laba baculi bathi ikusasa yabo imhlophe nke, okutsho khona ukuthi uMasikhandi akayi kubhuluka. Umbonisi uthi ufisa impilo yakhe leyabantu abakhe isekelwe umculo.
Ya, ngiyafisa ukufika ezingeni eliphezulu ngalo mculo ngoba ngiyayazi into engiyenzayo. Umculo into engathi ngizalwa ngayitholi khona. So ama-plans wami wonke asemculweni, ithemba lami lonke lisemculweni. So bengifisa ukuthi umculo kube yiwona oza ngenza ngikwazi ukuphilisa abantu abami, sikwazi ukusiza abantu bonke, ngikwazi ukusiza ngisho umphakathi.
UMengameli yena uthi ufuna umculo wakhe ulethe inguquko ebantwini elizweni jikelele.
Engikufisa kakhulu ukuthi ngibone ngisezingeni eliphakeme kakhulu, umculo wami ufinyelela kezo zonke iy'ndawo ezikhona kulo mhlaba njengoba siphila nje. Ngiyathemba ke futhi ukuthi lokho kuzokwenzeka.
Kusobala ukuthi abaculi beZimbabwe benza okubukwayo kwezikaMasikhandi okuveza khona ukuthi loba ungumculo odabuka kwaZulu kwabosendo lombuso kamzilikazi yinto elokhu isegazini loba nje sekuntolontolo oyisemkhulu basuka kwaZulu. Siphuma ke ngale ekaMengameli esithandwa sakhe. Lesotho 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedictin Hlapho.
sizipheteke ezosuku ngombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ovulwe usemthethweni lamhlanje ngumongameli weLenamibia. Umnumzana Hage Heinhop yena okudaze ukuthengiselana kwelizwe lakhe le Zimbabwe ngesikhathi umnotho weZimbabwe umi nganxele lamafikitali lawo eqhubeka evalwa. Kubika unompumelelo moyo.
Bengakayivula umbukiso umongameli Mugabe lo mongameli Heinhop kunye namakhosikazi abo baqale babuka amabhizimusi abukisayo lonyaka e-ZITF 2017. Evula okusemthethweni umbukiso we-ZITF 2017, uDkt. Heinhop uthe kazange athandabuze ukuzovula umbukiso ngoba ukwala bekunzima ngenxa yobudlelwano bamazwe omabili obuphambili.
When I received a letter from one of the iconic leaders of Africa's independence movement, His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe, to pay a state visit to Zimbabwe. Good rainfalls in the entire Southern region have further improved the outlook for our economies. We understand that Zimbabwe, the breadbasket of Southern region.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu lamhlanje ziqalile ukungena kumbukiso lo osulamachumi amahlanu lasificwa mine mobili. Umgcini sihlalo weZITF unkosikazi Ruth Ndlovu ukhuthaze amankampani ukuba aqhubeke esiyabukisa embukisweni lo. Uthi uyabonga usekelo lweNamibia lokhe baqala ngomnyaka ka-1991 ukubukisa njalo abakaze bayeqise.
We hope that your visit to Bulawayo, the city of kings, is both a profitable and enjoyable one. Zimbabwe and Namibia have always enjoyed cordial political and economic relations.
Kuthi ilizwe leSenegal lingene kulanga lesihlanu lilokhe lingakabukisi ngoba lingavumelani lembadalo yogatsha olubona ngokuhlawulisa ngezokungena lokuphuma kwempahla eyeZimra. Usomabhizimusi umnumzana Obert Sibanda uthi ngabe iZimra iyasebenzelana labo somabhizimusi kuqale uhlelo ababelusebenzisa kudala lokuvumela kungelambadalo osomabhizimusi ukungena lokuphuma kwempahla abazozibukisa ngaphansi kohlelo lwe-Atacanet.
Kuhle ukuthi kube njalo. Thina sasebenzelana nabeZimra ukuthi ama-companies amazweni avela abuya nempahla zabo.
Ngemva kokubhoda bebuka amabhizimusi, umongameli weNamibia uhlole ibutho likamongameli Mugabe wathi eseqedile waseqhubela izicoco kumankampani anqobileyo lonyaka e-ZITF 2017. Imitshina yokuzilibazisa evame ukujabulelwa ngabasakhulayo e-Luna Park lonyaka ayibuyanga. Ibandla leZANU-PF liyabukisa lalokhu Hall 5. Umongameli weNamibia uthe kathokozi ngesilinganiso sokuthengiselana phakathi kweZimbabwe lelizwe lakhe wathi kumele kukhuphuke. Njalo uthi bakhangelele ukwesula umthetho wokuthi umuntu ovakatshela ilizwe lakhe aqale athole iviza ethi kuziphatha amandla zikahulumende lamalunga edale lephalamende abalama-passport abomvu sebengena ezweni lakhe bengadingi iviza. Uthi abantu makhaza bazatholiswa amaviza ngesikhathi bengena ezweni lakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eZITF, ngingunompumelelo moyo.
Kwanele Mthwakazi oluvalelisayo ngontungameli Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.